VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lethu wathi ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandibiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 22 zibandlela 2018 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
mina ndilolo luhambo oluhle kakhulu oluzanikeza abantu beZimbabwe ithuba lokuthi babukise ilizwe labo, bakhulume iZimbabwe elakho lapho sikhangelane ngokomnotho. Sikhangele ukuthi umongameli ohamba eCIDFOS umongameli omutsha osanda ukungena.
Uzulu wasemhlobolweni emandebeleni wamukela ngemibono eyehlukeneyo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya eDavos kweleSwitzerland.
Urhulumente lo uyafana lorhulumente okade evele ekukhona ngenxa yokuthi bayaqhubeka belokho besixhuze thina abathengisayo. Njalo akula ndawo esezilungisiwe ezokuthi singakwanisa ukuthi sibe sithengisela khona. Njalo okunye ukuthi bafuna ukuthi senzeni nje nxa bengasixhutha ngoba imisebenzi yangkhona ayingatholakali.
Abaphila ngokuthengisela edolobheni leHarare basola urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi useziphatha njengowayekhona okamnumzana Robert Mugabe ngokuxoshanisana lawo lapho abasebenzela khona. Kuthi ke urhulumente usethule umbiko wokulimukisa uZulu phezu kodubo lokuqhamuka kumkhuhlane wesihudo secholera osuthethe imiphefumulo yabantu abane edolobheni leChegutu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu wasemhlobulweni wemandebeleni wamukele ngemibono ehlukeneyo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya eDavos kweleSwitzerland emhlanganweni wezokuthuthukiswa komnotho oweWorld Economic Forum. Abanye bejabulela kuthi abanye besola. Wena Sesiya Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uphume ijumo labantu abedlula amathumi amabili ebhekise amabombo eDavos kweleSwitzerland ukuyangena umhlangano wabosomabhizimusi abasuka emagumbini amane omhlaba lapho abakhangelelwe ukuhlangana labatshali bemali emizameni yokuvuselela umnotho welizwe osubhazalele ngesisu. Oloba indaba zamabhizimusi umnumzana Mandla Chuma uncome kakhulu uhambo lukamongameli ethi luhle njalo bakhangelele ukuba umhlaba umlalele uma kuqathaniswa lokade engumongameli obesengasalalelwa njalo edudula abatshali bemali.
Mina ndilolo luhambo oluhle kakhulu oluzanikeza abantu beZimbabwe ithuba lokuthi babukise ilizwe labo, bakhulume iZimbabwe elakho lapho sikhangelane ngokomnotho. Sikhangele ukuthi umongameli ohamba eCIDFOS umongameli omutsha osanda ukungena, abantu balokhu khangelela okuningi kuye lafana nalo waphumayo wayevele nguye wayesixothela ama-investors. Sibona ngani khathesi okuzakhulunywa iZimbabwe kule platform kuzathi ubulalelo sibone ezemnotho lenguquko kusiza kuleli.
Isakhamuzi selupane umnumzana Benny Ncube uthi uhambo lukamongameli luhle kodwa kuyadanisa ngoba uhambe labantu abakade bevame ukuhamba lo wayengumongameli.
Uhambo lukaMnangagwa eDavos kuyinto enhle for ilizwe kodwa kusimangalisayo ukuthi uhamba labantu bona abakade bebahamba lo mgabe ezihambeni zakhe. Singatholi lutho thina kulele lakithi emandebeleni. Mina ngivele lupana singabona idevelopment.
Usomabhizimusi umnumzana Mathi Sibanda uthe galujabulele uhambo lukaMnangagwa ngoba usebenzela icele lakhe lelakhoste lebandla lakhe, akukho okungakhanyelelwa nguZulu.
Thina uhambo lukaMnangagwa sithi asikhululeki ngalo ngoba uvele yena umele owakhe wecabinet yakhe yezano yakhe engakhonseni abantu bonke abaseZimbabwe. So ngaleyo ndlela sithi vele akulanto angayenza vele ekhonzena abantu be-region yonke lemathebele ngoba yena usebenzela okwe-party yakhe, esayidini yakhe, le-team la-coaster yakhe.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jobu Ndlovu uthi phakathi kwequla likamongameli ahambe lalo akula ngisho lo yedwa osuka emandebeleni.
Uvele ube ngathatha bani because basichiya phandle after sisenze umsebenzi lowo esidlule kuwo ukuthi si former president aphume kungene with the new president nasasala phandle. So vele wakula mtate ngamthatha because we are not part of the system yavo.
Umnumzana Thamani Moyo isakhamuzi sase Plumtree uthi luqhakathekile uhambo lukamongameli kodwa kuqhakathekile ukuba iZimbabwe iqale izilunyisise ukuhlonishwa kwamalungelo oluntu lokulungisa imithetho ethi okwenzakala manje ezweni akukafiki esibangeni sokuhuga abatshali bemali.
Okumqoka yikuthi siqale ngokulungisisa isimilo selizwe ngaphakathi bese sigijimela kulamanye amazwe phandle sizama ukulungisisa isimilo okuyikho kungenza ukuthi khona kuhugwe abantu esingathi ngama-investment partners abalakho ukutshala umnotho elizweni leli. Kuhlonitshwe ilungelo loluntu, kwenziwe ukhetho olubalulekileyo njalo amalungelo abantu aphathwe ngendlela ezakwenza ukuthi khona labangaphandle kwelizwe babone ukuthi khona kulotshintsho eZimbabwe.
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuya ngena umhlangano wesimashumi amane lasificaminemibili 48 we-World Economic Forum okhangelele ukuqala kusasa. Lolu luhambo lwakhe lwakuqala ngaphandle kwezwekazi le-Afrika lokhe ibutho lincedisana labalwa impi yenkululeko behluthune umbuso kowayengumongameli uRobert Mugabe. Lokhe engene embusweni uMnangagwa usethekelele amazwe abalisa i-Angola, iNamibia, iMozambique, iSouth Africa leZambia emizameni yokukhulumisana lalamazwe mayelana lombuso wakhe lamabhizimusi njalo ukhangelele ukuyangena njalo omunye umhlangano weOrdinary Session of the Assembly of the Head of State and Government of the African Union ngoZibandlela 28 lo-29 kwele Ethiopia. Indikimba yomhlangano waseDavos ithi winning the fight against corruption, a sustainable path to Africa's transformation. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Osaphethe isikhundla sokuba umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Elias Mutsuri usekhuthaze uhulumende kaMnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi akhulule izibotshwa zombusazwe ezavalelwa phansi kowayengumongameli Robert Mugabe.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethekelela kwakhe ejele leChikurupi lapho okuphika khona amanye amalunga ebandla lakhe leMDC agoqela unkosazana Yvonne Musarurwa, uLast Mayenga Hama, loThunga Mirai Matsokere, uMutsuri uthi izibotsha eziningi ezavalelwa ngezombusazwe phansi kombuso kaMugabe abanjengonkosazana Musarurwa labanye bakhe baphika amacala abangawadalanga. Ngakho ke ukhuthaza uhulumende kaMnangagwa ukuthi akhulule zonke izibotsha zombusazwe ikakhulu ezamabandla aphikisayo. Uqhubeke ethi uMdzuri njengebandla sebakhweza lesi sicelo kugatsha lezemithetho. Unkosazana Musarurwa labanye bakhe ababili bagwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa belecala lokubulala ipolisa uMnumzana Petros Mutetsa emzwini weGlenview eHarare ngomnyaka ka-2011. Okwamanje amagqwetha abo asekhweze lolu daba ukuba lucutshungulwe njalo emithethwandaba kodwa kasikaphendulwa lesi sicelo. Umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uvumile ukuba ugatsha lwakhe ngempela solwamukele lesi sicelo sabathathu be-MDCT sokuthi udaba lwabo lubuyele emthethwandaba ngakho ke ugatsha lwakhe lusasihlolisisa. UMdzuri uphinde wakhuthaza ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ukuthi inikeze abantu abasemajele imvumo yokuthi babhalisele ukuvota ngoba kulilungelo labo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
leBotswana selivumele ukulandela isinqumo somthetho ndaba ngokuqala ukunikeza izizalwane zakwamanye amazwe ezisemajele eziphila lengculaza amaphilisi ama-ARVs kulandela udaba olukhwezwe edale ngabezimbabwe ababili nyakenye. Kulabezimbabwe abaphose befika amakhulu ayisikhombisa abapika besemajele eBotswana. Intatha lezindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenye usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende weBotswana ujele uhlangothi olubona ngezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations Human Rights Council ukuthi kuzahlonipha isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ukuthi abokuza abasemajele abaphila lengculaza baphiwe amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni ama-antiretrovirals ama-ARVs. IBotswana ijele umhlangano we-UNHRC Universal Peer Review eGeneva ngeviki edluleyo ukuthi izalandela izinqumo zomthethwandaba ngemva kokuba babili abezimbabwe abasemajele kule Botswana baphanyeke udaba lokuthi kumele baphiwe ama-ARVs. IBotswana ithi zonke ingatsha eziphathelene nodaba lokunikeza ama-ARVs abokuza abasemajele sezazisiwe ngakho kukhangelelwe ukuthi zilandele lesi sinqumo. Ekuqaleni iBotswana yayithe ayilamali yokunikeza abokuza abasemajele ama-ARVs kodwa umthethandaba wathi ukubancitsha kufana lokubanikeza isigwebo sogodo. Isinqumo sikahulumende weBotswana sokuthi angaphikisi ukwahlulwa ukwenziwa umthethwandaba sokwamukelwe ngenjabulo ngabanye abezimbabwe abaseBotswana. Unkosikazi Sipho Chuma uthi inyathela leli lizanceda abaphila legciwane lengculaza elisemajele.
Kuyabongeka kakhulu lokho okwenziwe nguhulumende ukubana anike abasemajele ama-ARVs ikakhulu sikhangelele abakithi eZimbabwe yibo abaningi abasejele sokuzabanceda lokho.
Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi okwenziwa nguhulumende weBotswana kuqondile ngoba ukuba sejele akutsho ukuthi abantu kumele bayekelwe bafe.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende aphe izivotsha zangaphandle ama-ARV ngoba uma ufaka umuntu ejele akutsho ukuthi usumsentensa to death ikakhulu uma elo mkhuhlane wengculaza. So kuyinto enhle kakhulu le asebeza yenza ngoba indaba le ike yahlupha kakhulu eminyakeni edlulileyo.
Kodwa omunye weZimbabwe ubona leli nyathela ngelihlo elinye elithiyeneyo esithi kufana lokupha umuntu owonileyo umvuzo.
You come uze eBotswana uyenza icala uyagula then susiye ejele eBotswana ezakudlisa ukudla 3 times a day ngapha yokubhadala ilimithi yakho eyama-ARV kodwa akwazi ukuthi isimo lesasikho ekhaya eZimbabwe. Ekhaya ngale even ngekho entolongweni awungeke uthola ama-ARV for free.
Uthi noma nje lolu kuludaba lwamalungelo loluntu kumele kukhunjulwe ukuthi amaphilisi ama-ARVs ayadula esithi inyathela leli lakho ukukhuthaza abangabe begula ukuthi badale amacala ngabomo.
It's possible ukuthi in my desperation ngakhomithi okulicala okuncane engikwazi ukuthi kuyanxeka nganginika 1 or 2 years ejail ngihambe ngiyengena ngingekho futhi emaximum ngiseminimum mhlawumbe ngiseboys prison e-first offenders engikwazi khona zangena ngihlale 1 or 2 years kungakho nzima kanjalo and ngizabe phakathi ngale ngizanikwa ama-ARV ngizakwanisa ukuthi ngibuyele into good health then ngiphenduke ekhaya.
Uhulumende weBotswana kwabona njengendlela yokubalekela ukunikeza abokuza abasemajele ama-ARVs wabika ukuthi seqale ukukhulumisana lohulumende weZimbabwe ukuze abasemajele bebuyele bayiqedisa isigwebo sabo kibo. Inombolo ezakhitshwa nyakenye zatshengisa ukuthi kulabezimbabwe abaphose babe ngamakhulu ayisikhombisa i-688 abasemajele eBotswana beyibo abangunani eliphezulu kuzizalwane zakwamanye amazwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeseHabron kweleBotswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama. Thank you. Linga kosha uhlelo Studio 7 Live Talk wa Fasis 8 kusiya ngo 8 ntambama kusiya ngo 9 ntambama. Kumagagasi awe 909 AM la we short for ye 4930 6065 la go 15460 kHz ku short wave. Ku Live Talk lamhlanje sihlolisisa ukususwa kwabathenga bethengisa impahla emgwaqweni ngamasoja ebambisane lamapholisa ekhansil yeHarare. Kwenzakalani kwamanye amadolobho? Thumelani i-text message unombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe, lilakho uya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe khona Live Talk. Lifone inombolo liqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077. Inombolo njalo 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba. Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Yes, singakangeni esigabeni sethu esilandelayo. What is khanyele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Ama-ofisi engatsha zikahulumende weMelika angene kusuku lwesithathu evaliwe, izisebenzi zingasasebenzi kungenxa yokudoniselana okukhona edalela ephalamende leSenate phezu kwendleko kahulumende ibhajethi phakathi kwabebandla lama-Democrats lalama-Republicans. Kuthi-ke owake waba ngumdlali wenguqu olodumo wakwele-Liberia uGeorge Weah oleminyaka engamashumi amahlanu lanye yokuzalwa e-51 ufungiswe ukuthatha intambo zombuso esiba ngumongameli weLiberia omutsha embuthwaneni owenzelwe enkundleni yenguqu esigodlweni salelo lizwe iMonrovia lamhlanje. Uhulumende usethule umbiko wokulimukisa uzulu phezu kodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera osuthethe imiphefumulo yabantu abane edolobheni leChegudu. Waxwayisa uzulu ukubana alondoloze impilakahle yakhe ngokuhlala ehlanzekile, enatha amanzi lokudla okuhlanzekileyo sikhathi sonke. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngasikhathi sinye uhulumende ukhuthaza omanisipala ilizwe lonke ukuba baboguqula indlela abasebenza ngayo kwezokutholiswa kukazulu amanzi ahlanzekileyo isikhathi sonke, ukuthwalwa kwezibi ngesikhathi, ukulondolozwa kwempompo ezithwala ingcekeza kanye lokulungisisa udubo lwabathengisela endaweni ezingavunyelwayo ukulwisana lokuqeda lolu dubo lwesihudo sekholera elizweni. Umphathintambo wezempilakahle uDr David Barrenyathwa utshela umhlangano lentatheli izindaba ukuba lesi sixwayiso siza ngemva kokuqhamuka kwesihudo sekholera eChegudu esigabeni seMashonaland West mhlaka 18 Zibandlela lonyaka. UPharelenyathi wawuveze ukuba sebengamashumi amathathu okwamanje abacatshangelwa ukuba bahlaselwe yisihudo sekholera, kulababili asebesaziwa ukuba balawo ngempela lomkhuhlane wabulala abane. Uthi bacabangela ukuba lokhu kubangelwe yimfa yowesifazane oleminyaka engamashumi ayisichiyagalombili ngemva kokuhlaselwa yilesi sihudo mhlaka 8 Zibandlela 2018. Abanye balabo abaye emngcwabeni baqalise ukuba lezibonelo zomkhuhlane base besiyadinga usizo esibhedlela.
As of today, first there was one case on the 12th of January, three cases on the 13th.
Kuze kube lamuhla okwakuqala sibe lesahlakalo sinye mhlaka 12 Zibandlela, ezinhlanu mhlaka 15, ezintathu mhlaka 16, isehlakalo sinye mhlaka 18, lezehlakalo ezine mhlaka 19. Babili kuphela abahloliweyo kunsuku ezimbili ezedlileyo. Sikhuluma kanje babili kuphela abasesibhedlela. Ndawonye kube ngabesifazane abalitshumi lasitshiyagalolunye 19, labesifazane abalitshumi lanhlanu 15, abathe bahlaselwa yilesi sihudo. Kuqakathekile ukuba uZulu azi ukuba zonke lezi zehlakalo zilokwenza ngezimfa ezithe zaba khona endaweni lapho abahlala khona.
Uxwayisa uZulu uPhalele Nyathwa ukuba azinakekele labo manisipala ukuba baphathe eyabo indima ekwenqabeleni ukuqhubeka kwalo mkhuhlane uhlasela abantu.
But as long as the cause is there, if the cause is there, then we'll still have that problem.
Nxa kungasalungisiswanga okubangela lolu dubo, sokuzabe lokhu esilalo. Sikhathi sonke nxa ngicabanga ngezamanzi anathwa nguZulu, ngiyazi ukuba inkinga isesekhona. Ngihlezi ngingohlalele evalweni ukuthi kuzokuba le nkinga yiloba yisiphi isikhathi. Akumelanga kodwa kube njalo. Udubo yikuba umuntu wonke ukhangelele abezempilakahle ekhohlwa ukuba lezi nkinga zidalwa kwezinye indawo. Kuyangicunula mina, ngiyazi njalo ukuba kubuhlungu.
Okhokela uhlangothi lwezokuvikelwa okuqhamuka kwemikhuhlane kugatsha lwezempilakahle uDr. Gibson Mhlanga ulandisa phezu kwesimo ngalesi sihudo sekholera. UDr. Mhlanga uveze njalo ngenyathelo eselithe lathathwa nguhulumende ukulonda bonke abaphatheke esililweni sowesifazane obhubhe ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane okulapho abezempilakahle abacabangela ukuba yikho okwasukela khona udubo lwesihudo sekholera eJegudu.
So sidinga amabizo abo bonke and the Minister of Health bafonela bonke bona laba bantu abeHarare bonke sesibatholile. Bakhangelwa bekhangela ukuthi abala sihudo yini, befundiswa lokuthi ikholera ibonakala izibonakaliso zayo kuyini, lokuthi bengabona izibonakaliso nalezo beyenze njani ukwenzela ukuthi singagcini siba nomkhuhlane uqhamuka hayi ilizwe lonke.
Njengoba lo kungumkhuhlane obangelwa kakhulu yibuchapha, uDr. Mhlanga uthi kuqakathekile ukuba uZulu azinakekele ngazo zonke izikhathi, ahlale ehlanzekile.
Abantu ungagezi izandla ungakadli, amanzi angahlambulukanga, abantu abasebenzisayo azokupheka ukunatha yikho kwenza ukuthi umkhuhlane lo ungene emzimbeni womuntu. So si-encourage abantu ukuthi bebona ukuthi bayabhoyila amanzi. Ikhona futhi umkhuhlane amaphilisi esiwaphayo ongafafazele emanzini ukuthi amanzi la ebulale ikholera, ukuthi nxa usunatha amanzi la ungaguli umkhuhlane wekholera.
Okhulume emele abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO uDr. Juliet Nabionga uthi ibajabulisile ngempela indlela uhulumende aphathe ngayo udubo lokuqhamuka kwalomkhuhlane wesihudo sekholera. Okusekele ngoze emele inhlanganiso ye-United Nations Children's Fund uDr. Muhammad Akh Ayoya. Uhulumende uveze ukuba isehlakalo seJegudu sesibenze bahlala bengabalungiselele ukulwisana nalesi sihudo ezigabeni zonke zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. UZulu weZimbabwe usekhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa useziphatha njengowayekhona kamnumzana Robert Mugabe ngokuxotsha abaphila ngokuthengisela phakathi ezitaladeni edolobheni leHarare labezimota ezithwala abantu, engakalungisisi indawo zabo zokusebenzela lokuvusa amafekitali abangayasebenza kiwo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Iningi labaphila ngokuthengisa emigwaqweni edolobheni leHarare bakhanya bengananzanga isinqumo sikahulumende sokuthi basuke baphele lapho abathengisela khona okungekho emthethweni kuleli dolobho lapho kusiyafika intambama yayizolo. Umnumzana Thembani Ncube othengisela eHarare uthe bekungaba ngcono ngabe uhulumende uqale walungisa indawo abangathengisela kizo lodubo lokuswelakala kwemisebenzi, njengoba ukutholakala kwabo edolobheni kungenxa yalezi zizathu okulokho kuselizweni leZimbabwe.
Uhulumende lo uyafana lohulumende okade evele ekukhona ngenxa yokuthi bayaqhubeka belokho besixutshe thina abathengisayo. njalo awula ndawo esezilungisiwe ezokuthi singakwazi ukuthi sibe sithengisela khona. Njalo okunye ukuthi bafuna ukuthi senzeni nje nxa bengasixotsha ngoba imisebenzi yangkhona ayikatholakali.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa e-Vendors Initiative for Socio-Economic Transformation, VSET, umnumzana Samuel Wadzayi uthe okwenziwe nguhulumende ukuthumela amasosha kundaba ezinje kwephula imithetho. Uphinde wakhuthaza abogatsha lwembuso yezabelo ukuthi bazame ukukhuluma nabantu singabangeli ingxabangxoza.
Our position as VSET is that this ultimatum is illegal, is unconstitutional. We expect the government to engage us and not to use force.
Thina njengeVSET sithi lokhu akukho emthethweni. Besikhayelele uhulumende ukuthi asikhulumise kulokuletha ibutho. Lokhu asikukhayelelanga uhulumende othi uzenza izinto ngendlela etshiyeneyo kulale ade ikhona ekamnumzana Robert Mugabe. Esikufunayo nathi njengeVSET ukukhipha uZulu edolobheni kodwa simusa endaweni angathengisa kiyo esiba le mali. Omele ingxenye ye-local government kazame ukunanza impilo kaZulu njalo asikhulumise sincedisane ukulungisa lolu daba.
Umnumzana Blessing Moyo othengisela eCopacabana laye ugcizelele wathi uhulumende abanikeze imisebenzi kulokuba xosha kuphela ebatshiya besiyadubeka engabancedi ukuthi badinge ezinye indlela zokuziphilisa.
Mina ngiphila ngokuthengisa lokho okufuna kwenza ngohulumende akukho right. Abasinike imisebenzi nothi ukusixotsha lapha. Akula misebenzi eZimbabwe. Simanje bafuna senze njani? Bafuna siphile ngani?
Ngolwesihlanu uhulumende unikeze abathengisa ezitaladeni edolobheni labezimota ezingekho emthethweni insuku ezimbili ukuthi baphume edolobheni lapho siyafika intambama yayizolo. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe lokhu kuhle kutshengise sobala ukuthi uhulumende kamnankagwa akanaki uZulu njalo usekhangele impilo yakhe labaseduze kakhe ahambe nabo eDavos kwele sisalende.
Sibona ukuthi amanyathelo athethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission mahle kakhulu. Sikhangelane ngokufunda okumele kube kusenziwa e-University of Zimbabwe. I-doctorate ebiphiwe uGrace Mugabe kuthiwa useyisikhwica mfundo.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli se-council ye-Harare umnumzana Mike Oshideme ayifezekanga njengoba ucingo lwakhe belungangeni. I-council ye-Harare layo ihlele inhlelo ezihambelana nezikahulumende ezokusebenzisana okwensuku ezedlula inyanga ezintathu. Owelwe 100-day plan oluhlose ukukhipha abathengisa edolobheni ongekho emthethweni labezimota ezithwala abantu zingela mvumo. Ngeviki eliphelileyo kuye kwaba le ngxabangxoza ethile ezitaladeni phakathi kwamaphoyisa labathengisela eHarare okungekho emthethweni kodwa akula olimeleyo. Ngimele isidlo sevelini seHarare nguGibson Bebe.
Wanike isikhathi sasadlulile asavume ukubana siqhubekele phambili lokho esisonke kodwa singeke ihlukani ngothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UZulu wasemhlubulweni weMandebeleni wamukele ngemibono ehlukeneyo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya eDavos kwele Switzerland. Abaphila ngokuthengisela edolobheni leHarare basola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi useziphatha njengowayekhona kamnumzana Robert Mugabe ngokuxotshanisana labo lapho abasebenzela khona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olubhalelisayo uPraxitus Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.